edolobho lakoBulawayo selafakwa kuhlelo loluhlu lwezigaba zelizwe zamabhizimusi aqakathekileyo olubizwa ngokuthi Special Economic Zone okukhangelele ukuvuselela amankampani athile asedolobheni leli asavalayo. Umqondisi weIngwebu Breweries umnumzana Johannes Gumbo uthi imitshina yenkampani isimidala sokudingeka imitshina yakulezi insuku elakho ukuvuselela lokukhuphula izinga lokusebenza.
Isikhalazo zethu njengeNgwebu, iNgwebu yikampani yakoBulawayo, endala yakoBulawayo, yikampani ele brand evisible, ibrand eqinileyo njalo elempilo masikhangele the future. Kodwa ukwenzakala kwakathesi kubana njengoba ikhampani leyi iyikhampani endala, imitshina yangikhona la isimdala. So kudingeka ukubana imitshina leyo irenewe, imitshina leyi kuyitechnology entsha. So kufunakalayo ke khonapho yikubana kube lama-partners, kuprocess yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant.
Ugumbo okwamanje uthi baphakathi kokudinga abatshali bemali ekuzameni ukuvuselela inkampani le ikhule iye phambili. Ethi bakhangelele phose inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ekuvuseleleni inkampani le.
Lama partners, kuprocess yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant and then maybe give iNgwebu a national character, a national outlook as a business.
Usomabhizimusi wakoBulawayo unkosazana Beauty Bhule uthi lapho imali isitshaliwe iNgwebu Breweries bakhangelele ukuba umsebenzi wamathenda okuvuselela uBulawayo aphiwe osomabhizimusi bakoBulawayo hathi kwezinye indawo.
Sikhangelele ukuthi uBulawayo ikhule. Ma ikhula ikhuliswa ngabantu abaningi, kanti kakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelele ukuthi nxa kulama tenders abuyayo abenefite kumbe asize abantu abelocal first, then nxa ukuthi sekuswelakile abelocal sesingaya phandle.
Omunye wabosomabhizimusi uThembi Nkosi Wena uthi kuhle ukuba lama special economic zone kodwa akuvule lawo mankampani avalwayo avuselelwe ukuze singathathi isikhathi sisakha.
Especially economic zone angixabani layo, iqondile kakhulu ukuthi sibe nayo. Kodwa impendulo ngiyithole kahle ukuthi wona lawana amakampani esivele sinawo amanye amaningi angasebenziyo, siwathathe siwafake kulolu hlangothi ele special economic zone. Sizananzelela ukuthi asisobe sithathe isikhathi eside sisakha, kodwa sizathatha isikhathi esifitshane sesenze production njengoba sifuna kudliwe phela.
Ikhansili yakoBulawayo ithi iphakathi kokuvuselela inkampani yabo njalo uhulumende usethe wakhetha indawo zamafekithali ezibalisa iBelmont, iDunnington, iKelvin leImvimila ngaphansi kwemithetho yelizwe ukuba abafuna ukwakha amankampani balakho ukwenza lokho ngaphansi kohlelo lweSpecial Economic Zone. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.